Umsakazo emanama ozabamba kumagagasi at 103.8 ku-frequency modulation FM nxa suthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsha olubona ngezamagagasi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesiSuthu, njalo lumsakazo uzabamba okwamakhilomitha angamathumi amane kusuka emanama. Emhlanganweni oqhutshelwe ugatsha lukahulumende olubona ngamagagasi lokukhishwa kwembiko emanama kuviki edlulileyo, unkosikazi Sithembile Ngatho oyisakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo siyizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombangasho eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi, ngoba singachitha isikhathi sosithona suphikisa
nje. Umnumzana Simo Senkosi Sibanda ongumbalisi esikole semfundo yaphansi emanama uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibona khona la sizathe mntana namhla, hayi sijime ground, hayi sijime ehlabela laphana, chaya imvungu lapha, ngakuchaya zahamba kuradio, community radio, sikuzwe layo khona ngakho. Sibilo sokusibuza ukuthi hayi njengoba ngomnyaka ophelele iqalisiwe isithuthi kashi ukubhala ezikolo, abavalisi labantwana labazali besisibuza ukuthi kati sisuthu sade sho sitoya kayi utochiberekisa kayi kodwa hayi ngasolohlelo lunjalo, hayi siyabonga kakhulu.
Uzulu emhlubulweni ezansi emaNdebeleni sele minyaka elinde yokusungulwa kwale msakazo. Umnumzana Malaki Nkomo obo waba ngumsakazi we-ZBC waphinda waba ngumeli wedalela ephalamende uthi bekulukwesaba phambilini uthi msakazo le izaphatha ezombangazwe.
Kwakungani bakwazi uma kwakungani imithetho ibanzima ukuthi khona i-radio station izahlupha ngalokhu nalokhu abantu bazafaka ezepolitiki lomama othini. But ngendlela okuchasiswa ngayo la isizawutsho ukuthi kuthoni ukusebenza, kuthoni ukuba umuntu weKwanda South, i-culture ithini, liphatha njani, selihloniphana, selisazisana. Ngibona uhulumende ngale ndlela sesebenze yinhle kakhulu.
Omunye njalo umsakazi olodumo umnumzana Umpile Marupi uthi ngathelo lokusungulwa komsakazi wesiSuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozwa kwamasiko.
Anikeza abantu ithuba lokuthi baveze ubumo babo njengabantu, ikanti ke kukhulisa ulimi lamasiko njengesiSuthu. Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indini zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni zifundwe. Sele njalo sesikukhangelele ukuthi sibone ukuthi ke kuyayenzakala yini.
Umkhansila wemanama umnumzana Efrain Nathi uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Bekuhlele kuyithina esisalayo lanemanama community sesithi ngokukhangelela sihlale phansi, singahlala phansi singabantu besigaba, sizasitshela ukuthi siyenzani, siqala ngani, siyasizifundisile nokuthi sizawuthatha ngaphi amazwezi langikhona kuzaphuma eso singabantu sihleli siyi-community. Sinabantu bethu ababobhizinisi abangathi bonke abantu abakhangele ukuthi bangasincedisa, singancedisana lapho ngayinto yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaza, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, SACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa-2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And then ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcasta kumbe ukwenza indaba zama-community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi womsakazi le-World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube